Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni yani kuqoqa nje kwabantu abaswele into yokwenza. Nxa esibuyile kumele sibe njengelizwe sibekwazi ukuthi kubuye malini, kubobani, wahamba njani, then kubonakale lakwi-economy ikutshintsha, kubonakale amabhenki imali sitholakale. Okwakathesi imali emabhenki kayitholakali, sebelayina kungela cash itholakalayo. Soli sayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga lele parlamente uMnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okokuqala Prince engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember nguhulumende ongani uyahlupha ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutshoyo ngaphandle ukubana lo bufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kunezinto eziningi engaziso ezithengisa ukuthi lo uhulumende nguhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga, kodwa kusenzakala izinto ezehlukeneyo. Mana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo hulumende kube kwaba lesikhathi lapho uMongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathi kwamaphephandaba ukuthi hhayi ugade esilamathina ese-AOS wahamba naye wayahlala nje lapho okuhlala khona umphakathi wonke, okusho ukuthi hhayi ezolela seliphuma ukuthi hhayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000. Kusuka khonapho-ke uhulumende lo osengifileni ukuthi ufuna ukwehlisa akayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya, kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa nguMnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa nxabe futhi lathi sibelive ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe, so kumele basinike ama-figures ukuthi imali engakanani ebuye izela phandle kwelizwe. Njalo kumele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele njani imali yankhona. Kungenzakala-ke ukuthi nabanye ama-politicians labanye abesabu ukuthi uma u-2024 engafika bengalethanga imali bengabothwa. Nabantu abanezimali eziningi abazoletha imali elilutshwana njengendlela e-compliance, ngoba sasithi azikwazi ukuthi ngubani olemali engakanani engaphi. So ngakwenza ukuthi wena une-5 million yakho khona ngabe lapho khona usilethele 1 million siyabe sisithi usukomplayele le-directive. So umele-moritorial yibo abantu abazabuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali uMnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni, kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini.